uhulumende kumele alungise amaphutha, balungise amanzi, abantu baphuza amanzi ahlanzekileyo. Njalo labo laba abathengisa emgwaqweni kubuhlungu ngoba izingane zabo ziphila ngakhonokho abakuthengisayo, so angeke bazwisise ukuthi bayekelise nje.
So wena ngombono wakho ubona ngani uhulumende njengoba esithi kala mali lamakansili imali ngani yasilela kakhulu eHarare, so bathi bangeke bakwenza ngesiphangiphangi ukuthi kunqabelwe sibili umkhuhlane wesihudo owamanzi? Kumele kwenziweni mandlo?
Kumele bona bahlambulule, bezame indlela zokuhlambulula amanzi anathwa ngabantu. Labona laba abadayise emgwaqweni kumele ba-understande, but inkinga ngokuthi babe sebewodile bazoba lelosi. Uba ma bebayekele ukuthi bathengise, ababaniki imisebenzi ezophilisa izingane zabo, beqale bena ukuthengisa. Ifuma bengakwazi ukuthi benze khona lokhu, abayekele abantu bazithengisele into zabo kula ngenye indlela.
Uzwa kuthiwa ukuhamba njani lapho vela khona edorobheni? Idorobho lapho vela khona yini?
Kobulawayo.
Kunceda njani abantu khona ngale, kumbe akula lawo into ongayenza ukwenzela ukuthi abantu bephephe kwisihudo lesi?
Ana ngiyabakhuthaza ukuthi manatha amanzi beqale babhoyise, but akula indlela esingayenza.
Siyambonga kakhulu-ke uNkosazana Sandra Ndlovu ukhona ngale-ke eJohannesburg. Sibona ngazani silo umuntu ecingweni lapha singakuthi silobani. Sakubona mfowethu.
Sangibona njani?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani?
Khuluma lombono.
Wena uthini ngodaba lo?
Sengidabule umzima kakhulu lo. Uhulumende kumele alungise soba abantu baphephe kulo mkhuhlane wesihudo. Njalo lo mkhuhlane ngithi uqale khona le Harare, so usumemetheka. Kumele abaze babhlokhe laba abantu abadayisa ama-fruits nama-vegetable abuyela from eHarare.
So kumele bakwenze njani khonokho?
Hayi, la bantu bakumele bantu bamashona laba kufumbe lapha emathebulelini bayihambe beye khona le ngoba kuqale khona lo.
Kodwa phela abantu bayahamba, phela umuntu uyasuka lapha endaweni enje ayekweyinye akuvunyelwa khonokho mzane?
Hayi, awusambena kumele wabhulokhu laba abantu abatravelayo lapho njengoba sebemebekhipha umkhuhlane. Kufana nezizambia ngithi yabona amabhonelana abantu behlola mawafunga bezambia andikeza amabodlela ukuthi behlola ninikeza nama-tablets. Nawo kube njalo ngabayenza ama-roadblock babhulokhe abantu laba ama-transport laba transport ama-vegetable nama-fruits laba. Angavumelitangena kubulawayo, angavumelitangena emathebeleleni.
Ye, kodwa abantu bakudlani kwenziwa njalo usezokuhlupha khona?
Usokuthi into zonithi ziyavuyile, ukuthi into zivele zonke zimele zike zivelele khona le kifo zikhona ya zangapha lezi into zibuye ngase-South Africa. Ngiyazwakala abantu ukuthi zibuye ngakhonale ngolapho kuqale khona lo mkhuhlane lowesifuto lo. Kumele baqhathe bese nendawo besithi amathebeleni le nto ufika ungazofika nangangapha kithi ambuyele.
Ye, wathi sithathe ubaba osecingweni khona manje silo baba uMichael Ndweni. UMichael Ndweni uhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Ngapha kuBulawayo, hayi bekungani akuabi serious kakhulu. Of course, i-council bekhona they are having an operation to try and discourage abantu abathengisa ukudla egcekeni, particularly laba abaphekayo. But ngathi ukuqeshanisa abantu sulesitaradeni, hayi bekungakakubona kangako as compared to what we're seeing in Harare. I think it's because maybe amavendors akuBulawayo they are trying also to exercise extreme caution in terms of cleanliness, which is our commander for doing that, laba sebathengisela khona. But our concern is ukuthi kulama-veggies ama-products that are coming from outside Bulawayo as of ebusuku namhla kusisa, ayikhanyekile imbida ebuyile lapha esasprate ukuthi nanye ngayiphethe imikhuhlane.
Imbida leyo kuthiwa ivela kubani?
Harare khonale, siwa ngigole kholera khona. Ama-reports atholayo they are saying ukuthi abantu laba it seems I think maybe the government or some that has been defended by a band who don't export then to pay my baby from Harare. But around our still look at the material, then they started shooting out in Peter and God.
Kodina lenzani ngakho khonokho? Selitshela abantu ngakho kumbe?
Ya, khuma lama-structures ethu besixoka nawo sotshela ukuthi bangawodi imbida e-market. Engcono sibili bethengi ama-products alimbida bengayiwodi imbida leyo ngoba eminyankhona ingabe i-contaminated. Njalo kunye futhi sikeza zama ukusixhume ubulawa sikhansile ekuseni sifuna ukuzwa yini singathi njani. And then our suggestion was ukuthi nxa kuprocess akufakwe ama-points kuma-major roads angena koBulawayo kube lendawo zokugeza izandla ithi singesepha. Even amabhasi angiyamisa hit and spray or something by entering the city so that we try and contain ilokhu veni ikholera leyo esitsho. emtjhadweni because dakethi ukuthi asesikoleni under-18 komlayo ukuthi banecholera, so they are being tested now to ascertain whether babenecholera. So esikutshela abantu esebenza labo ukuthi abahlanzeki indawo abasebenzela kuzo, bayenze ama-clean-up, bafundisane, bakhangele abantu abangcolisayo, kunabantu abashingeke ezegcekeni ema-shops nabanjaninjani, bakhangele sibili, bareporte abantu, wonke umuntu aphatheke, avulamehlo ngoba lokhu kuthinta thina sonke.